umuntu odiloke engahlala endlini ebaleka kodwa namhlanje kulosizi ukuthi isidumbu sakhe sibonise silahle emzini wakhe. Akusesabisi njalo asithandabuzi ukuthi ngobani abenza into enjengaleyo. Ngoba liyakwazi ukuthi amalunga ethu amaningi ayadingwa njengenyamazana, abanye bayatshontshe ebusuku, abanye bavuka basematolongweni. Yikho-ke uZulu lathi asithandabuzi ukuthi izenzo zabantu abangafuni umbuso okhululekileyo. Ujaha lo edidingwa ngamapholisa bemzingela njengo-chairman wethu we-district.
Njengebandla lithini lina ngalokhu okwenzakele?
Sizathola ubufakazi obuthile singakaqhubekeli phambili, kodwa okwamanje sisakhala sisadingisisa ukuthi ngabe ngubani. Ngoba ngiyazisisa i-information engiyitholayo, umuntu lo kazange ethunjwe, kazange adaptwe, ngumuntu ede lokhu esidlala umacathelana namapholisa, okokuthi namhlanje sevuke efile. Kambe singakhomba bani ukuthi ngubani ombuleleyo? Kungenani mahlabezulu, thina sesithumele abantu bethu khona ngale ukuthi bancedise imuli ukuthi bayereporta emapholiseni. Wona lawo amapholisa esithandabuzayo esingakholwayo ukuthi bangancedisa, kodwa-ke ngomthetho fanele ukuthi siye khona. Lokhu akusoze kwenze MDC ibuyele emuva, ngoba siyakwazi thina mhlophe gandi ukuthi bahlose ukudiliza i-MDC kuqala. Bangayidiliza kuqala njengoba sebeqalisile, sebezadiliza idemokhrasi, umbuso wabaningi. Sebecele ukudiliza umbuso wabaningi, sebelanda amaloya bawabambe, nango uBeatrice Mthethwa basebemxotsha, abafundisi, amateacher, ama-politicians. Kwenzele ukuthi kusale iparty engasoziphikiswe esidididita, sithi one party state.